njengesilo kulesizwe
ubani la ongathetha amazulu
unyama wayethe ngitsa ngeke
ubani la ongathetha amazulu
shemoshembe kulesizwe
ubani la ongathetha amazulu
nasilo sulungitsa ngeke
ubani la ongathetha amazulu
uludi sekunde ngivimbe
ubani la ongathetha amazulu
ngiyaphela zangitsa ngeke
ubani la ongathetha amazulu
shengesilo kulesizwe
ubani la ongathetha amazulu
unyama wayethe ngitsa ngeke
ubani la ongathetha amazulu
shengoshembe kulesizwe
ubani la ongathetha amazulu
nasilo zulu ngitsa ngeke
ubani la ongathetha amazulu
uludi sekunde ngivimbe ngawe
ubani la ongathetha amazulu
izwe lonke ngitsa ngeke
ubani la ongathetha amazulu
ubani la ongathetha amazulu
ubani la ongathetha amazulu
ubani la ongathetha
amazulu ubani la ongathetha amazulu
Hey, who are you?